So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 kuMabasa 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Isizwe Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla lesisisi unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500.
Usuku abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uzewafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu-PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamanti namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni ye-Twitter wahlawuliswa ifayindi yamadola eMelika angamakhulu amahlanu US$500. Umanti uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha loludaba.
UMahere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni ye-Twitter owuthi amapholisa atshaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMahere ufunyanwe lecala ngumantshi uMnumzana Daura Emanuele yena othe njengegqwetha eselisebenze kweminyaka eminingi, uMahere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMahere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola eMelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMahere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elecala. Igqwetha likaMahere uMnumzana Chris Mike uchazisa ngokugqotshwa kwakhe.
The magistrate acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMahere kagojwanga ukucala lokuqala elokhubo alobamanga ngenjongo yokuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamanti uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wethulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. Umike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokuba befuna ukudelela amapholisa utholakale lecala wabhataniswa imali efika $500. dollars sesibadelele imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le TCC umnumzana Felix Magalela Mafa ukusolile kakhulu ukufunyana kukaMayere lecala lokugwetshwa kwakhe.
Season Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhothi ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa i High Court yafika yakudismissa yathi ayila kuqala. Ngamafitshane abantu badidekile sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi sizakwenzani kodwa isinto enkulu ukuthi eZimbabwe akusela mthetho akusela rule of law okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kaMayere abephakathi kokuhlawula i-find yakhe ngalentambama ukuze engavalelwa akhangene lokuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba we-High Court kunsukana ezilandelayo. Ukudliwa kukaMayere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Skhala esefikisa umnyaka evalelwe eSkurubi Maximum Prison laye ethoniswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isitho 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwelonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyi-nomination yama representatives okumelamela abantu ukhetho lokuyayo. Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uzowafika ngo-12. Abantu abaningi balamathukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube ne-confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga ukuthi kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu. Abantu bebebazi abantu asebenominatiwe but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athatha i-form anominate. Okusuke kwaba lusupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ewona.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukhansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi njalo ikakhulu lelane lilomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazi bebenika njani njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi isikhetho bani ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kaMpofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma naye ongumsekeli waleli bandla koBulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens ngibona nganako sibona qiniso ukuthi bekungama-citizens ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le-party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle koBulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi lanxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngaphi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone ngani ethi kulabanye abantu ebefuna ukuzibadisturba beshuleka
lisiyachona ilanga kobulawayo ibandla lesi-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela ukhetho lamakhansila namalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka nguntulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama-primaries lawa kaqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela e-Insiza North lapho ummeli walesi sigaba edale lephalamende umnumzana Farai Taruvinga azabhuqana khona okwesibili lowayengusikomithi wekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetholwa kuqala kodwa umoyo wakhonona ngokuthi waqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu-PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele ilunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu-PF esikuthi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa udemokrasi uba nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi i-Politburo ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu ade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzile ultra yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke idemokrasi epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangele izinto ngendlela zonke asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-rerun azayenziwa kwezindawo lapho okungazange kube lesidingeko sakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yibo asebezamela ibandla lethu lezanu-PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunye ukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ukubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process into yangekhaya engadingi ukubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ukubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu lezanu-PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo elezanu-PF. Asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezishiyetshiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Ye siyakwazi bengaba khona bangakhonona bethini kodwa njengoba ngithilo siyavula thina internal process unxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana bese kudingwa indlela ekuya phambili ngoba yikho esikukhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu-PF Central Committee sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chigumba utshele idale lephalamende namhla ukuthi ukuphuza kukahulumende ukupha ikomishini yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle. Kodwa amalunga edale eleparlamente amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kweZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Ngqobizitha Donga obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni. Akwenza ukuthi abantu abaningi bengabi lo bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota, njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwelula, kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini eZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Ngila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bayathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum ebakhona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho, kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bamele endaweni eziphakemeyo eParliamente la kubo Senate khona ngale. Ya siyananzelela ukuthi iblitz ingabe siphelile, yebo, kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezivalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokhe luqhubekela phambili. Kule social media, kulama poster, kulama flyer abangafaka emdulini, befaka endaweni ezijeneyo, kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokhe luqhubekela phambili.
Umnumzana Ngqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba we-Supreme Court abathathu abesifazana. Okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba ngu-Justice Rita Makarau odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini, abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe, abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuge ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono yizigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa yi-human trafficking yinto embi kakhulu, ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli bethenjiswa imisebenzi, besiya eNgilandi, besiya eMelika, abagcina bese-Middle East, bagcine bese-Asia, bagcine besezindaweni lapho abavalelwe khona, bathathelwa amaphasipoti babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi, basetshenziswe ukuthengisa imizimba ukuze laba abasebenzisayo bazuze imali, basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbi ezibuhlungu. Ngakho-ke kusuka kudala i-United Nations amazwe omhlaba wonke jikelele avumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yikujezisa laba ababenzayo lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo.
Abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhuga ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo, bacine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa, ungathi ngabasakhulayo nanco.
Uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana, ubone kubhodiswa okunye okubhalwe ebulenjini ku-inthanethi kuthiwa kule scholarship kulani, khona laphana ucina usuthengisiwe ukade usithi wena kule mfundo ucina usuthengisiwe, usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye indawo. I-human trafficking iyinto embi kakhulu okumele ilwiswe, ilwiswe yibo bonke abantu. Kudingeka izinduna, kudingeka osobho, kudingeka abalisa, kudingeka o-MP lamakhansili, abafundisi, i-civil society, bonke abantu kunye lohulumende. Ngakho ngadingakaliyo kule mpi ngoba imele ifanele inqotshwe. Bayaphela abantu, bayathengiswa, kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa, bayathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba. Bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlawumbe bathengiswa abantu phakathi, uyathengiswa ngaphandle kwelizwe, uthengiswe futhi phakathi kwelizwe, uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumende Ncube yokulwisa ukwephulwa kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa-ke uhulumende simbone sukuma ekhuluma nge-human trafficking, kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo, ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe ekhuluma ngayo. Ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba uSikhala, uvalelwa isikhathi eside ungathweniswa ngendlela efaneleyo, kwephula amalungelo abantu. Ziningi izinto nje, ukuvinjelwa kwemihlangano yamaphathi, lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo, lendlala elizweni, lazo zonke izinto. Ziningi izinto uhulumende afanele azisukumele, lanxa i-human trafficking yimbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe. Ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo.
Umnumzana esidlela Ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxelayo ehobulawayo. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBrithani owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi iPeak Performance Coach ngesiNgisi.
Ngapha e-UK ngithiwa yi-Peak Performance Coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa ama-business ukuthi benze ama-business abo bele-confidence. Angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele-confidence ekwenzeni i-business yabo, bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi i-business yabo ibe profitable. Abantu abaningi nxa beqalisa ama-business basuka bevela emsebenzini, bevela sebenza, but bengakwazi ukuthi i-business iqhutshwa njani. Injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala ama-business besiya phambili, beqhubekela phambili, be-profitable, belenzuzo ezintweni abazenzayo.
Ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene ku-business?
Mina i-background yami bengumuntu ose-banking, ngangisebenza e-banking saseZimbabwe. Ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi. Ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana lenhlupho eziningi, ngoba izinto eziningi asizake sizifundise. Asizake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekela phambili, umaketha njani, kufanele ube lani nje, even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani. And ngathi sengikhangela ezinto ebantwini abaningi baqala amabhizinisi kodwa malutshwane amabhizinisi adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu erunner 5 years or kumbe ukuthi sibone amabhizinisi asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles. So injongo yami yokuthi sibuilde ama-legacy building principles sibe la mabhizinisi aqhubekela phambili not only for but for izizukulwane nezizukulwane.
Abantu bayeza yini kuwe, uyathola yini ama-customer adinga usizo lonolu oluphayo?
Ama-customer maningi kakhulu. Mina yimi engelazo isikhathi ngoba I can only work with so many people. Ngoba ngendlela engisebenza labantu, ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months. So asiyenzi o-quick fix, sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa, abone ukuthi uyangaphi, ubone ukuthi umuntu ngifike la sengifike la, simfundise lama tools lama techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana lo hlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizimusi njalo tholakala ngapi wena?
Abantu engabaxwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development. Wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed ukwenzela ukuthi ube successful. Ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power. So nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili. Mina ngiyatholakala kuma-social media, you find ungadinga uSehlile Gumbo Wilkinson, ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661. Ungatholakala i-website, we are redoing it ngoba sile launch which is coming up. We are relaunching the business, Epic Performance Coaching. We are relaunching it with an updated website. So iyabe isirana in the next 4 weeks. And we've got so many exciting things ezokuthi abantu beqhubekele phambili, siphakamise isizwe sakithi.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi. Sixoxe laye eseBrithani. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngu-Gaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.